zulwandaba njengoba ulithembisa kwami izolo. Lamhlanje siqhubeka sixoxa lesizalwane seZimbabwe, sikhuluma ngezamabhizinisi. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Michael Ndweni. Baba Ndweni, siyakwamukela kuhlelo.
Hey, ngiyabonga kids. Sanibonani balaleli.
Yeah, akutshela ukuthi wenzani empilweni ba?
Lokhu abathi ngesikhiwa yi-social activist, ngimelela ilungelo loluntu. Ngiyakhuluma kakhulu kundaba ezihlukumeza uZulu. Ngikhangele kakhulu indaba ezesikhiwa esithi ngasikhiwa yi-economic justice, ukuthi abantu bakhululeke bathole amathuba kwezomnotho. Njalo futhi ngisebenza kakhulu labantu abazisebenzayo futhi ngama-formal traders ama-vendors, ngenhlanganisa ukuthi ngibulawayo vendors and traders association.
Singathi khona ngale-ke kuma-vendors liphila njani labo bantu abathenga bethengisa impahla?
Kulobu nzima kithi esihlangana labo kakhulu, ngingasikhangele lapho esebenzela khona khonapha koBulawayo lakwezinye indawo. Kathesi kuthiwa phezulu kunje nje abantu abalanda zokuthengisa elizulu liyani, abanye abantu abasasebenzi. Siyazi ukuthi abantu abazisebenzayo bathela imali zokuthi babhadala ama-school fees, bazithengela amaphilisi, bathenga ukudla. Ngayizulu lisena sokunje siqhathe ukuwa lezulu, abantu abasasebenzi. Kuba nzima kakhulu ukuthi iy'mpilo zabo ziye phambili. Njalo futhi kungasikhangele izinto lapho abathenga khona impahla kwezinye indawo, abantu abathengisa sebefuna ukheshi khonapha elizweni, ngabe siyaphambe kwelizwe siyafunakala i-foreign currency, isisipho ukutholakala ukuthi uma uyithenga ebe lama-premium afika kubo-40-50%. Khona ngale phesheya futhi njalo bahlangane nendawo lento eziningi ezisipha amabhoda lapha kuqhabeka nzima. Kulobu gwelegwele obuningi obenzakalayo endaweni zokungena nempahla lapha, vele kunzima kuma-transporters. Basikunele khona ngale emazweni ngabe siyathenga, abalandawo zokulala, ama-toilet, omama bayathathela izimali. Hayi, kulobu nzima kakhulukazi emsebenzini wabo.
Singathi nanxa sikhangela-ke ukubamba imali la, babamba imali ezinjani?
Kuhlangene kusiya ngokuthi umuntu uthengisani. Abathengisa izwidzi lezi babethola khona okuzimanjala okuncane okungamakhoyini. Abathengisa impahla babethola nale mali esithi i-RTK ezindibhond. Then nxa uthengisa amafruthi njalo futhi engxenye bayathola nale mali encane esithiamabhond coins. Kodwa abaningi abantu abasebenza ukuzithengisela abathathi ini i-RTK ziba njili. I-RTK sikhipha ngokuthi xa sidinga i-foreign currency ukuthi yehoda izinto, sokusiba nzima ukuthi uyithole. Somele uyithenge ngxe kabili kumbe almost 70%. So kunzima kakhulu imali abazitholayo ukuthi basebenze, kunobunzima kakhulu indlela abasebenza ngayo.
Ye, ngamafitshane-ke nxa ungagqiba khonapho ubona ngazani-ke abathenga bathengisa emgwaqweni bo bangaziphilisa njani ukukhuphula impilo yabo?
Athi kumqoka phezu kwakonke ukuthi umkhono kumele uvuke usebenze ukuze imali leyo esilayo ibe lamandla. Ngakhangela imali zakwamanye amazwe, yiyo indlela abantu abangasebenza njalo. Futhi okunye okudingakala ukuthi uhulumende athathe umlando ukuthi a-formalize kumbe abeke imizamo esiyale ngathi i-strategy yokuthi abantu abazisebenzayo abanembono emihle. Ngasikhangele kakhulu i-resistance ayenzayo kumbe ukuchayiso salenzayo litshengisa ukuthi abantu abayi-13% kusiya ku-14% khonapho ngabantu abafuqwa i-entrepreneurship, abantu abafuna ukusebenza not because bafuna ukuthi bathenge ukudla baphile but bafuna ukuthi babe ngosomabhizinisi amakhulu. So kuyatshela uhulumende abe le mizamo ukuthi abasekele bakhule, bangene nabo kumainstream economy, bafane nabo okay, bafane nabo pick and pay, bafane nezitolo ezinkulu ezithengisa impahla, Wedgers nezinye nje. So kunjalo ngithi mina uhulumende kathathe inzame ukuthi abe le-strategy soku-integrator kumbe sokuhlanganisa i-informal economy into the mainstream economy.
Ye, lapha-ke besixoxa lo baba uMichael Ndweni u-Vendors and Traders Association khona ngale-ke eZimbabwe koBulawayo. Sibonge kakhulu ungathenela kusasa baba Ndweni.
Ngiyabonga kithi.
Asihlanganeni njalo kusasa lapho siyabe sixoxa khona lezinye izizalwane seZimbabwe, lapho sixoxa khona ngokuthiyeneyo.